So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Ku Studio 7 ngolwesihlanu ekuseni mhla ka 15 ngoNhlolanja 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Idale lePhalamende elimela amazwe aseEurope selikhuthaze umanyano weEuropean Union ukuthi uqhalise izijeziso zeNATO owazethesa amalunga ebandla leZANU-PF njalo uvuselela lezinye ezase zesulwe.
Kwathembisa esanda kungena laphana ukuthi kuzaba lenguquko ezinkulu, kodwa sekungathi kuya kuyonakala. Ikakhulu sibonile kubulawa abantu, sabona kudlwengulwa abantu, sabona kufakwa abantu emajele ngokungafanelanga, sabona nje kuhlukunyezwa abantu ngokwezepolitiki.
Uhulumende weleBhilithane usesolwe ngabalwela ilungelo loluntu kulelo lizwe ngokubuyisela ekhaya izizalwane zeZimbabwe ezancitshwa imvumo yokuba yizipepheli.
UK liphilizwe elasayinayo itreaty yama human rights. Ama lawyers baloko bebusy besilwa beyilwisa indaba yakhona ukuthi kungabi yinto abazayena bayenze, bazama ukuthi ba-block into le abazama ukuthi bayenze laba abayibo abaphathi belizwe lase-UK ukwenzela ukuthi abantu baseZimbabwe bengabuyiselwa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kona lo umsakazo. Idale lePhalamende elimela amazwe aseEurope selikhuthaze umanyano weEuropean Union ukuthi uqhelise izijeziso zeNATO owazethesa amalunga ebandla leZANU-PF njalo uvuselele lezinye ezase zesululwe. Idale le-EU Parliament liphume lesinqumo lesi emhlanganweni eliwenze izolo lapho eliveze khona ukuthukuthela okukhulu ngokubulawa kwabantu abalichumi lasikhombisa ngamasosha lamapholisa kulandela ukukhalala umsebenzi okwakuqoqwe inhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ngenyanga edluleyo. Umanyano we-European Union uzahlaziya udaba lwezijeziso owazethesa amalunga kahulumende weZANU-PF ngomvulo kumbe ngolwesibili. Okwamanje umanyano we-EU wesula izijeziso owazethesa abaningi kuluhlu lwalo wachiya umnumzana Robert Mugabe, umkakhe uGrace kanye lenkampani kahulumende elungisa izikhali eZimbabwe Defence Forces kuphela. Kodwa iPhalamende ye-EU ithi kumele izijeziso ezesulwayo zivuselelwe ikakhulu kulabo abaphatheka ekubulaweni, ekudlwengulweni kanye lekuhlukuluzweni kwabantu. I-EU Parliament ithe njalo ifuna bonke ababotshwe ngezizathu zombusazwe bakhululwe. Yengeze yathi ifuna bonke abaphatheka ekuhlukuluzelweni kwabantu bajeziswe. Iqhubeke yakhuthaza wonke amabandla ezombusazwe ukuthi alondoloze ukuthula elizweni. IPhalamende le ikhuthaze njalo uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi afeze izixwayiso zekhomishini yayikhokhelwa ngowake waba ngumongameli wele South Africa, umnumzana Halema Mothante. Ngalunye uhlangothi umongameli Mnangagwa uhlangane labameli bakwamanye amazwe eZimbabwe izolo wacela ukuthi akhuthaze amazwe awo ukuthi asekele eleZimbabwe kumzamo yalo yokuzikhipha enkingeni ekuyo. Ukuhlaziya lolu daba, untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi ehlaziya ezombusazwe, umnumzana Efidlela Ncube.
Engingakwazi ukuthi upresident lokho akukhulumayo uza kwenza yini, kodwa nxa uqathanisa lalokho esikubonileyo enyangeni ezidlulileyo, kwathembisa esanda kungena laphana ukuthi kuzaba lenguquko ezinkulu, kodwa sekungathi kuya kuyonakala. Ikakhulu sibonile kubulawa abantu, sabona kudlwengulwa abantu, sabona kufakwa abantu emajele ngokungafanelanga, sabona nje kuhlukunyezwa abantu ngokwezepolitiki. Kwezeyomnotho sibonile kudilika imali igcina ingasathengi lutho, siyabona abantu bekhalala imisebenzi kulobunzima, siyabona kudula i-transport ezokuthutha, sibona kudula ezibhedlela, kudula ezikolo, sibona yonke into iyenza kube nzima ebantwini kwandubuyanga lokuhlupheka. konke lokho kudinga ukuthi kuguqulwe masinyane. Nga ngabe efuna ukuthi akuguqula ngakuguqula nga ezinikele ngokwenhliziyo. Kodwa ke osekwandile ukuthi kukhulunywe okunye kwenziwe okunye. Khulunywe ngokuhlonishwa kwamalungelo abantu, kuchathazwa amalungelo abantu. Kukhulunywe ngokuhlonishwa kwempilo zabantu, kubulawa abantu. Kukhulunywe ngokuhlonishwa kwabomama, kudlwe ngulomama. Kukhulunywe ngokuhlonishwa kwamalungelo abantwana besikolo, abantwana besikolo bangayi esikolo ngenxa yokuthi sekwandile ubuya ngaphakathi kwesizwe. Into esiyibonayo ke yiyona leyo ukuthi uma dolonzima nxa kuseze nguqukene ezivandle zibe khona. Ngakho ke lokho akade kutshela la amazomhlaba, abamela amazomhlaba kuhle emlonyeni nxa kukhulunywa. Osekusele ukuthi kwenziwe impawu zalokho esikubonileyo enyangeni ezidlulileyo kazivezwe ukuthi kuze kufike lesi sikhathi inguquko iyeza, utshintsho luyeza. Kubonakala sengathi silokho simendawonye.
Wona amazwe angentshonalanga la ubona evuma yini ukumxhasa uMnangagwa kungakhathalekile ukubana uhulumende wakhe wetheswa icala lokubulala lamanye amacala ajiyene?
Angiboni ukuthi kuza kuguquka masinyane ubudlelwane. Bekungathi kuzaba le nguquko ikakhulu esanda kungena uMongameli uMnangagwa. Kodwa kwasekudilika amalungelo abantu ngendlela eyisimangaliso osekwenziwa ukuthi kungabi lobudlelwane obuhle. Ngakho ke ngibona basezalinda ukuthi kuze kube le nguquko lezo abazikhangeleleyo. Sikukuthi inguquko ziqakatheke kibo, ziqakatheke ebantwini beZimbabwe. Into lengithanda ukuthi ngihlale ngisho ukuthi kurongo kakuqondanga ukuthi kwenziwe izinto ukuze kuthokoze iAmerica, ukuze kuthokoze iBritain, iFrance, iGermany, ukuthokoze iCanada. Kazenziwe izinto eziqondileyo ukuze kuthokoze abantu beZimbabwe. Ukuhlonitshwa kwamalungelo abantu, ukuhlonitshwa komthetho welizwe weZimbabwe, ukuhlonitshwa kweConstitution yeZimbabwe, ukuvuswa komnotho weZimbabwe, ukuhlonitshwa kwabomama labantwana, ukuhlonitshwa kwezivumelwano zamalungelo abantu ezomhlaba wonke jikelele. Kakufunwa yiMelika, kakufunwa yithi eZimbabwe abanikazi beConstitution, abanikazi bemthetho. Sithi kayihlonitshwe imthetho, sithi akuhlonitshwa amalungelo abantu. Kufunwa ngabantu beZimbabwe. Ngakho ke kakufanelanga uhulumende enze izinto ekhangelela ukuthi ngifuna ukuthokoza lawana amazwe angaphandle wentshonalanga ukuze ngithole uncedo. Kenze okuqondileyo ngokuba kufunwa ngabantu beZimbabwe. Kufunwa ngabantu bakuzano, kufunwa abantu bakuMDC, kufunwa abantu bakuzapha, kufunwa yibo wonke abantu. Zonke indimi zabantu zifuna ukuhlala kahle, zifuna ukubuswa kahle, zifuna ukubuswa ngokuhlonitshwa, zifuna amalungelo azo ahlonitshwe. Yiyo into elula ke leyo ukuyenza. Kakungadingeki ukuthi azazihluphe ngalawana amazwe. Kenzela abantu beZimbabwe lalabo abamalawo mazwe bazayithokozela lento, bancedise ilizwe leZimbabwe.
Umnumzana Efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe sixoxelaye ekobulawayo. Uhulumende weBrithani usesolwe ngabalwela ilungelo loluntu kulelo lizwe ngokubuyisela ekhaya izizalwane zeZimbabwe ezancitshwa imvumo yokuba iziphepheli kulandela ukuqala kombuso kaMongameli Emmerson Mnangagwa. ELeBrithani livuselele umkhankaso walo wokubuyisela izizalwane zeZimbabwe kumaviki ambalwa asanda kwedlulwa. Wabanjwa abantu abambalwa okuthiwa babuyiselwe ekhaya, abanye abaleminyaka edlula ichumi behlala kulelo lizwe. ELeBrithani ngelinye lamazwe awentshonalanga awamukela uhulumende kaMnangagwa athembisa ukumxhasa lanxa esengani eseyekethisa ukumphathisa ngoba ebikwa isephula ilungelo loluntu. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kweLeBrithani, uMnumzana Difa waJaphi Bhango, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Into yokubuyiselwa kwabantu baseZimbabwe into ekade isegudwini kakhulu, noma ngaze ngithi nje into esegudwini kakhulu kulamalanga, ikhulunywa kakhulu njalo yinto abalwisana layo bona abaphethe umthetho welizwe lase-UK ebezama ngakho konke okusemandleni ukuthi abantu baseZimbabwe babuyiselwe. Kodwa ke ngenxa yokuthi kulomehluko omkhulu ngoba i-UK lilizwe elasayinayo i-treaty yama-human rights. So ama lawyers baloko bebusy besilwa belithi indaba yakhona ukuthi kungabi into abazayena lesibayenze bazama ukuthi ba block into le abazama ukuthi bayenze abalabo abayibo abaphathi belizwe lase UK ukwenza ukuthi abantu base Zimbabwe bengabuyiselwa ngoba kathethi isimo isimo zomnotho lesimo nje sezinye izinto ekhaya kukhona izinto nje zingakahleleki kahle ngendlela efaneleyo yikho kungasonto engabe yinto engajabulisa ukuthi sibonakala abantu bezimbabwe bebuyisele ekhaya
kodwa wena nxa uhlangana labo abezimbabwe ikakhulu ababe bedinga ubuphepheli bengakabatholi bathini baphila njani baphilele evalweni
baphilele evalweni kodwa ke kube sikuyukuthi labo kakhulu abaphilele evalweni ilabo abamhlabhe abangakaziwa abangekho ku system kodwa lawo abakhona ku system abaphilele evalweni kakhulu ngoba ezijoba ngichilo phambilini ukuthi ilizwe lase UK akufani mhlambe noma njenge South Africa ukuthi mhlambe ngathi 2 o'clock uzuminyango sokukhathlelwa ukuthi avuke uhambe kulomehluko lapha umuntu kufanele ukuthi asambe ama lawyers kuba i process ende kakhulu akubi into elula nje ukuthi umuntu usengavuka nje efakwiza inkosi efakwedizeni sekungenzakala kanjalo kodwa ngabe senza njalo kuya kuyinto kuyabe sezakala ukuthi baphula umthetho kodwa ke eqinisweni khona it's a process okufanele ukuthi ihanje kiyo iyedluliswa ama lawyers baze bayipassise ize ivunyelwane la kuwo House of Commons ngale bayiqoqisa le bayivuma ukuthi ngempela ngempela le nto le ifanele ukuthi ibe njalo kodwa ke lakathethi kusase yi-debate ngisho khona lasepalamende khona kusase yi-debate ukuthi basiloko beyidingide into yakhona kodwa iningi lithi abantu bazimbabwe babuyiselwe kodwa ke kulohlekana oluthi no alike liqale liyikhangelisise kuqala indaba yabantu basezimbabwe kuqala andibala ukuthi libuyiselwe abantu bezimbabwe
ubona labo abathi babuyiselwe babonani kahle kahle kuyini abakubona sokwehlukene njengoba siyabona ukuthi umumo lokufana vele lesikhathi sika mnumzana Mgabe
abona abathi abantu ababuyiselwe ikakhulu yilaba kade beloko bekhuluma besithi isimo sasezimbabwe sesiya ngokuba ngcono ama lawyers bona i-argument yabo ngiyokuthi lina lithi isimo sasezimbabwe sesiba ngcono kodwa lina lisasela ama-functions elisawafakileyo ebantwini thize ama-targeted functions elisawafakileyo ebantwini basezimbabwe okutshengisela ukuthi isimo asikakaqondi kuhle so kungani ngapha lizitheka liphinde liziphendule futhi njalo lina kuyinto engaqondanga into etshengisela njalo ukuthi alila qiniso entweni yenu eliyenzayo
siyasizwe ukubana kuthiwa bakhona abanye abebandla lezanu PF labo abadinga ubuphepheli liyalibabone yini
ye bakhona abantu bakhona abantu bezanu PF abaningi kakhulu esibaziyo abadinga ubuphepheli kulelilizwe kungoba ubuphepheli babugande ukuthi akusikwa ukuthi umuntu mhlambe ubuya ngezepolitiki kuphela kodwa ubuphepheli buza ngendlela eziningi ngabe ngumuntu wezanu kodwa nxa ukuthi eye wafika ekukhalaza ngobuphepheli asike akhulume into ephothi izwakala ukuthi into yakhe ayikhuluma yithini noma nje kukuthi ayizwakali kuhle angibeke nje kube sobala nxa nje wafika wafaka nje ukuthi yena uze ngobuphepheli kuya kufanele ukuthi alalelwe njalo engabi ukuthi usevele ethathwe ehanjiswe ebuyisele ezimbabwe but kuya kufanele ukuthi alalelwe ujaji ayenquma isinqumo sakhe elalele wezwa engelandaba ukuthi ngumuntu wezanu noma ngumuntu we-MDC noma ngumuntu we-ZAPU noma ngowayiphi iparty
Lo umnumzana Difa waJapi Bango isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bilitane obekhuluma icingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekhona le eBilitane Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelele ukwethula umbiko wakhe emhlanganweni we-6th Africa Roundtable ozaqhutshwa namhla ntambama edolobheni le-Victoria Falls. Ukhangelele ukuchasisa ngemizamo yokuthuthukisa umnotho welizwe eye-Vision 2030. Osomabhizimusi abakulo umhlangano bakhangelele ukukhulumisana lomongameli Mnangagwa besabelana amacebo okuthuthukisa umnotho welizwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi labo abangafuni ukuphatheka kunkulumo zokukhulumisana lamabandla achiyeneyo ezombusazwe kufanele bayekele ukuzenzisa kodwa betshengise ukuba lesithunzi lohlonzi njengalokho okwenziwa ngabanye. Umongameli Mnangagwa ubekhuluma emhlanganweni wabameli besigodlo zakwamanye amazwe ama-diplomats izolo eHarare. Ibandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa yilo elingaphathekanga embuthanweni wenkulumo lezi ngoba lisithi kuningi okufanele kwenziwe okufana lokunanza amalungelo oluntu lokuthi kube lomlamla nkunzi ongasekeli uhlangothi ozalawula lezi inkulumo. Ngesizwe abalaleli beStudio 7 abasithumele impiko yabo ngeWhatsApp ngonombolo ezithi 0012024650318 ukuze sifunde khona pha emsakazweni wenu weStudio 7.
Choma ngise kezi esigabeni sakombombo kumanje mina angilandaba la usuku le Valentine kodwa omunye wami ngiyamthanda ngicela umtshayele ingoma ekunandi silo suku lwethu olwe Valentine yena esi South Africa kathesi ngimthumezele kebe seyiredi lethishiti liredi ayo angithumezela iflowers nyawo ngiyamthanda sithando sami igama lakhe Gilbert Mkandla.
Salbonani balaleli bonke kumbele kuphumbele kuphakasa amazweni wonke lapho elikhona mina bengile nsolo ukuthi ke njengoba ke undunankulu ke president ubehambile khona lo ahamba khona uTerrasie wathula ngokubatshela ukuthi ucela bamsize ngezibhedlela alilamiti cause sibona ke kubona abakhulu bayazi ukuthi lapha nalekhaya ezibhedlela alilamiti njalo ke akunamadokotela uzozwa ye uzibani bani uminista wathi wathi uyelatshwa kuphi kuphi kuliphi ilizwe manje thina esingela mali selatshwa kuphi wala madokotela liwalandelayo yini liwacotshayo lingabhadala seliphinda liwalandele alibona ukuthi okunye nakho kuyabonisa ukuthi isikolo silutshwana waye bengaqalanga ke kumbe ngomakhelwane u-South Africa osigcinela abantu abaningi South Africa nakama-diamonds sicela usisize sizama ukuyimprova ku-health lapho izibhedlela zethu zibe la up to standard sizokuphana ngama-diamond South African kwayala ama-diamond kodwa abayifuna imali South Africa nangama-diamond sole sincede ngepetroli imnotho wethu ube ngcono South Africa ngeke ukale konke lokhu kodwa ri konale Russia manje kuyabonakala ngazathi kumbe abantu badabukeni kanti hhayi vele abazange bahlangane. Uma ungabheka kulo mhlobo oyi-one lokhu ubhizi ubulala ilizwe ubulala ilizwe baye kungenziwa ke bekuphe kwakwamakhelwane ne-South Africa othi lo kule i-5 years kuzobusa kwangangapho olandelayo 5 years kubusa umuntu wakuphi kuphi njalo njalo sitshintshana ngama-tribe sifuna ukuthi ohlulekayo ngubani manje sikhiphe isihlulekisa leyo ndawo sibisele isihlulekisa leyo ndawo siyakhala abantwana bakho bafunda kwamanye amazwe abethu amatitsha abhadalwa bazafunda njani ababhadali matitsha bathatha ababo bantwana bebafake ezikolweni ezephetsheyale babhadala ama-USD okungabhadalwa amabhondi khona abantu abo babafundi thina amatitsha bengabhadali kuthi bethu bengafundi sasa kuvuka kuyobona abantu abasebenzi bangaboministe abethu bongo-garden boy unzimashela manje bekutoyitoyela ke ipetroli kufana nokuthi besitoyitela idwala akulala utoyitoyela.
Ukhuluma ngoNqoba Ndlovu wasePlantry izihlupheka eZimbabwe lapha lizwe lethu kalila mali so lapha nje imisebenzi kayitholakali eZimbabwe uze sithole imisebenzi hambe sedinga imisebenzi e-South Africa incwadi sabe sihluphekile sala msebenzi imali singayitholi. Manje silamala isenze amakhampani avale ukuthi maybe singaqhatshe emakhampani nokuthi sithole imisebenzi. Amakhampani avaliwe nxata kula mali elizweni lakithi. Ummeli wethu welizwe wakhethwa nje ukuthi uzamela ilizwe laseZimbabwe wehluleka. Akulanto oyenzayo, abantu bahlupheka, izinto zikhwelile emashobo. Manje silamala isenze amakhampani avale amafutha la akhwelile, okunjeyawo diesel la upetroli. So lapho sinje sabe singakwazi ukuthi imbe siyenze njani. Kumbenze siphila ngodlame elizweni lakithi ngoba izinto sezikhwela kangaka, izinto ziyashota eZimbabwe. Izinto ma ufuke ethenga izinto i-foreign currency, imali yakhona yingekhoyo ukuthi edinga izinto ngaphandle kwelizwe izokuthuthukisa ilizwe lethu laseZimbabwe.
Sanibonani kustudio 7, ngalibingelela lonke maZimbabwe. Hayi, kubuhlungu lokhu okwenziwe nguhulumende wezanfie ukusuka la esiyatshela isadaki into engayisiyo. Layo isadaki le-OAU bakulalela khonokho, bebetheni ukuthi bazize ama-political parties wonke bawabuze ukuthi kuyini okuhluphayo eZimbabwe. Omunye lomunye akhulume akubonayo, kambe shuwa bangatsho njalo phezu kwalokho kwabulawa abantu kabuhlungu ngali ndlela ngamasotsha lamapholisa lakhathesi abantu lokhe besenhlungwini ezingapheliyo. Hawu, ukwenza kwabo kube kubi kakhulu, ayikhona ndijani. Kodwa-ke lizafika elinye ilanga elizakhethwa nguNkulunkulu, ukhangele uthule. Lizafika kuphela loba ubomvu kumnyama, uza kubona yena lubaba ukuthi abulala abantu ngabomo, athi ebulela abantu ngabomo, athi kurayithi elizweni lakhe. Hhayi, uNkulunkulu nguyo okwaziyo. Siyakuthiya emandleni kaJehova. Ngiyabonga.
Besikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane ke lapho besilalele abalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze siyifunde khonapha emsakazweni. Lawe ungasithumela owakho umbiko, uzirekhode, usitshele okwenzakala kwesakho isigaba. Sizawudlala khonapha emoyeni. Umongameli Donald Trump weMelika ukhangelelwe ukuthi ememezele ku-National Emergency ukwenzela ukuthi imizamo yakhe yokuthola imali engamabhiliyoni amahlanu eyokwakha umduli emngceleni welizwe lakhe leMexico iphumelele. Isigodlo sakhe se-White House sithi umongameli Trump uzakhuluma ngengxabangxoza ekumngcele lowo ngomvulo. Izolo ntambama iPhalamende yeMelika eye-The House kanye ledale le-Senate bapasise umthetho wokukhupha imali zenhlelo zemngceleni kodwa ezingayisizo zokwakha umduli ukwenzela ukuthi uhulumende angavalwa njalo njengakuqala, njalo kukhangelelwe ukuthi uMongameli Trump awusayine, kukanti ubikwa uthe uzakwenza lokho. Usenator weHaiti uthi umomo lokhu siba muvi kulelo lizwe kulandela ukubhubha kwabantu abayisikhombisa lokubhidlizwa kwempahla. Kutshengiselwa amakhulu lamakhulu abantu befuna ukuthi umongameli walelo lizwe uJovenel Moise asuke embusweni ngoba umnotho welizwe usubhidlikile. Inyanga kaNhlolanja ngeyokunanza imisebenzi enziwa ngabantu abansundu abahlala eMelika minyaka yonke, elaziwa ngokuthi yi-Black History Month kumbe African American History Month. Iphephandaba le-International Business Times lithi ilanga leli lasungulwa ngumnumzana Carter G. Woodson ngomnyaka ka-1926, kodwa uhulumende weMelika waqala ukulinanza kusukela ngo-1976. Umnumzana Woodson waqala ukulinanza kusukela umnumzana uSen waqala ngokulibiza ngokuthi yiNegro History Week, kodwa izifundi zenhlanganiso yeBlack United Students at Kent State University zakhalaza ukuthi lingananzwa okweviki kuphela kodwa okwenyanga. Owayengumongameli umnumzana Gerald Ford wasekela lumbono labizwa ngokuthi National Black History Month. Iphephandaba lelithi abanye abansundu ababokwa ngezenzo ezilohlonzi bagoqela umnumzana John Chavis, wayengowakuqala omnyama ukuze aqede izifundo zekolishi. Omunye ngumnumzana Martin Luther King Jr. Olodumo. Omunye ngumnumzana Debbie Thomas, wayengowakuqala ukuthola imendulo kumdlalo ye-Winter Olympics Games. Kwathi umnumzana Barack Obama wafungiswa ukuba ngumongameli onsundu wakuqala ngomnyaka ka-2009. Nikhumbule ukuthi omunye umlaleli wethu okhulume kona lo msakazo uNothando Chuma weKezi uthe uthengele isithando sakhe uGilbert Mkandla wase South Africa ikepesi ebomvu leskipa esilombala ofanayo benanza ilanga leValentine, kwathi yena wathola amaluba avela kuye. Usiceleke ukuthi sibaqhonsele ingoma emnandi naso ke elifaneleyo usithandwa kaJays Marabini ephuma kudlalade lakhe elithi Ntunjambili. Jays Marabini esithi sithandwa siuqhonsele wena ke Nothando weKezi silethemba ukholisile ke singakehlukani ke sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Idale lePhalamende elimela amazwe aseEurope selikhuthaze umanyano weEuropean Union ukuthi uqhelise izijeziso zenotho owazethesa amalunga ebandla leZANU-PF njalo uvuselele lezinye ezasezesuliwe. Uhulumende weBrithani usesolwe ngabalwela ilungelo loluntu kulelo lizwe ngokubuyisela ekhaya izizalwane zeZimbabwe ezancitshwa imvumo yokuba iziphepheli kulandela ukuqala kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa. Olivalelisayo ngusithandekile ngikhonapha eWashington DC.